Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-17 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isisekelo selizwe na? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho.
Kuzokufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buy. Ngaphandle nxa sekunempuphu, sekunempuphu engaphekwanga. Impuphu, you know, lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini, lokho kuyaze kuyi-vote buy.
Lanxa usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga esithi umumo oselizweni ulungele ukhetho olukhululekileyo, abanye bathi abavumelani laye ngoba abantu makhaza besethuselwa njalo kulodlakela.
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto.
Abamabandla ahlukeneyo abazancintisa kukhetho lwalonyaka kunsuku eziyisikhombisa ezilandelayo koBulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho njalo sebelungelele ukuya ekhethweni abazanqoba khona.
I so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary. That's very good. Umongameli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful, and is peaceful, and that is really really well.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isekelo selizwe na? Ibandla lezanu PF lipha abalandeli balo ukudla ukubalisa inyama yenkukhu, isinkwa lezembatho zebandla emhlanganweni yamarali phose wonke. Isisekelo sombuso sithi kulicala ukuthenga amavoti. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu olilunga lebandla le-CCC. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe ibandla lezanu PF lingali sephula na umthetho.
So lokhana kufitini yakho akufile ukuqala bese kufuna ngendaba yokuthi abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bese kuba nesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But i-problem ebakhona ukuthi nxa sekunamagonyeti lezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini, bethiwa amarayisi, bethiwa ukudla okushiyeneyo, kuthiwa ukudla lokhu ngingakunika wena kumele ungivotele. That becomes vote buying. So it's context. Bese kufuna nokuthi i-social welfare ngalelo langa ishe ukuthi iqhube i-program yayo. Bayeza ubuza umbuzo lo e-parliament, Chris. Kwaphendula kwathiwa no, but umsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khonokhana ku-abuzwa ngesikhathi zama-election. Ama-program asesenziwa kwezinye iindawo ezithize ngesikhathi sama-election. Ama-program akade vele engenzakali phakathi kwesikhathi. So there's abuse of the system in that way. So usesiyakhangela i-content, Chris.
Kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF, abantu bayaphiwa i-chicken, bephiwe isinkwa, lamanzi, le-drink. Singathi kuyini lo?
Mina lokhana ngibona ngazani emaralini vele abantu bayasithi lami yinje ngangathi ngingathola abantu besuka conscious yabo beralini wayisithi. I must make sure ukuthi nxa irali iphela they group somewhere and we give them something to eat. Remember babesuke ezindlela ezihleni phela bathola lokho laphana bengahlanga. So as long as abantu laba beseralini bengamasapoti ezani, I don't see any problem. I-problem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma nokunikwa abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini ngibone ngaze kunjalo kuyazokuyi-vote buying.
asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye bazo sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeke. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuse rally ngoba even any other party, even the opposition ikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi sinasebe singenawo ama-resources akhona. Kodwa ukudla kuyake kuse rallini ngoba abantu abaziralini kulusizi-ke ukuthi kulabanye abazabuya bazochela kuphela ukudla lokho bahlala. So I think it's a fine line. I-vote buying ileyana eyokuthi ndakhumbula mina wawulala kubuyeizimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamele sibaphiwe ukudla amarole elayinile that i-vote buying esesayibona likhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya nyakhumbula sihambele ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping centre laphazi kwezihlaza kuthi abamelele ukuthi uzabuya ukudla eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is i-vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying. Kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu engaphekwanga impuphu lezi nto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini lokho kuyaze kuyi-vote buying.
Lo ke ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ngezomthetho obixoxa ecingweni le-Studio 7 uphulu ulilunga njalo lebandla le-CCC. Ngesikhangele olunye njalo udaba lwezomthetho lezokhetho umkhokheli wamapholisa umnumzana Godwin Matanga uthi yena kulokuthula elizweni njalo ukhetho luza qutshwa kungela vudlakela. UMatanga uthi yena utshele inhloli zokhetho ezivela kumanyano weSADC lowe-Commonwealth izolo ukuthi lanqa kulezehlakalo zodlakela lapha lalaphaya ezigoqela ukubulawa kukaChitsunge zilutshwana izehlakalo lezi okokuthi azingeke ziphazamise ukhetho. Kodwa ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa endaweni zelizwe ezijiyeneyo ngamalunga ibandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yona iyakulandula lokhu. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lanxa ukwethusela kungakukhulu njengasemnyakeni eminye esake sayibona kakusho ukuthi kakula kwethuselwa baningi abantu abethuselwayo baningi abantu abatshaywayo akukhulunywa nje kuphela kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje kulabantu abethuselweyo kulabantu abatshayiweyo kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota ungamncitsha ukudla ungamkhumbuza ngegugura wundi ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008 konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela yikho esikubona kuqhubeka kakutsho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni ziningi indlela zokwethusela abantu ziningi indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo.
Abavela kuSADC la kuCommonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo kuyini kahle kahle okumele bakufake ilihlo.
Ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele kunengo sekwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi. Siyabona nje sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abamba amarali ekhululekile. Sibonile ukuthi emsakazweni lapha e-ZBC lasema-newspaperni kahulumende amaqembu aphikisayo kakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa. Sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu lwe zindawo nezihlukahlukeneyo ngakho ke nqabe fika ngalesi sikhathi okunengivele sekonakele kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kwabasebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku kuyabalwa ngendlela yakhona ama results announcewa ngesikhathi njalo ahambisane lendlela abantu abavote ngakhona kodwa umbonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo
Isibone iTriple C ikhala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla leZanu PF kodwa abeZanu bayakulandula lokho ungathini ngalokho
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi laba bavota nge-postal bethusele bagcine be vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo lokho akufanelanga kubuye kwenzeke njalo kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho kuzaba ukuthi izwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko kuzakwenza ukuthi kungabi lemsebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu5
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo ubeqoqa icingweni lo ntungamile inkomo yestudio 7 ekobulawayo Kolunye njalo udaba lwezokhetho abamabandla ezombusazo ehlukeneyo abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini ezilutshwana ezilandelayo ngolwesithathu luzayo Kobulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo asebewenzile sebelinde nje usuku belesiqiniseko sokuthi bazanqoba Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
Umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakansila amalunga edale lePhalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolukhetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla leZanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo
I so far ukhetho luluhle uthule is very peaceful is very exemplary that's very good ukungabeleli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really work
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lePhalamende engowebandla leZaphu uvumelane loNcube
Mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency angizange ngibone idlakela kimi le coverage bangenzile ngemedia yonke nje kimi hathi besebenzisana lamapolisa labezekhi so ngikhangelele ukunqoba mhla ka 23 August
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla leCCC uthi sebekhangasile okweneleyo ngakho banesiqiniseko sokuthi bazanqoba
ukubona ukuthi iground sokusetshenziswa amaZimbabweans wonke aseready ukuvotela iTriple C iTriple C vele isiwinile mhla ka 24 August siyabe sino brand new president sino brand new economy sino brand new currency sino brand new Zimbabwe
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network izesini bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule Isikhulumi sezesini esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota njengakathesi nje siphuma khona apha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayi-observe ezindaweni ezijiyeneyo nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona kanti iningi iyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo esesikanti siyakunanzelela ukutshiswa kwamabhana ikakhulu awe-opposition nxa sikhangela amalanga la adluleyo namhlanje mbona kanti akula mabhana atshisiweyo akanesenijamisa lapha koBulawayo
iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle koBulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abe commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena lebandla lakhe leZANU PF bakhengelele ukunqoba kukhetho lwangevikezayo esithi ngoba imisebenzi kahulumende wakhe iyazifakazela. UMnangagwa ubesethula la mazwi embuthanweni werali eyenzelwe eMakoni South izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selisole ukuvota kwamapholisa lamabutho kungela amanye amabandla ukuthi bahlole ukuthi kwenziwa ngemfanelo na. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli izindaba izolo ukuthi balembiko njalo ekhomba ukubana amapholisa ebevota phambi kwabaholi babo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngamagama libaningi kakhulu. Lizizwe nje lonke libingelelebe kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. Ngingalakho amaningi ngikhuthaza labo abathi bona ngeke bevota. Mina ndihambani levota, livotela iqembu elitsha ngoba le ndala selibone umuntu ofalisa imbuzi ezeleyo ukuthi izele ezingene leyini kulomehluko lembuzi emithiyo elisacabanga ngathi inxa izazalelisikazi. So liyalizele liduna le sithi izizazalelisikazi. Asihambeni sivotela i-CC yimi uzamo ozamayo.
Studio 7 linjani? Basakazi bethu kunye labalaleli labalandeli bonke baka Studio 7 ngiyababingelela. Bese ngithi mina Studio 7 sicala sitshelele kumbe lisikhuzile abezikhi ngizwe ngezwe last time kukhulunywa ukuthi amanamba baphiwa ngamakhampani abomakhalekhukhwini ayisikho. Mnangagwa amanamba waphiwa ngabezikhi ngoba yibo phela ethi masirejista sibhalisele amanamba etefoni. Waye benganika ama-opposition party ushuthe nizekhi vele angezanu already. Vele kasoze vele siphumelele ngoba izekhi lezanu lobudlelwane. Siyakufisa ukuthi lati sizwe OSCC kumbe MDC kumbe 1 belayicela ukuthi icala ivotele kubox number 1. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani sanibonani bantu bakithabahle. Ya sesiyavota ke ibisiwina ke iZANU PF. Lizobabona abantu labe belibavotela bona laba beZANU PF sebeqala ukuqhatsha ama security ukuthi babagade besidla imali yelizwe. Umuntu maye engeniswa ngabantu ekugcineni kasafuna abantu. Uma uzomdinga uzomtshela ngohlupho uthola isecurity yena akasatholakali. Libananzelele abahlakaniphile wavele bangabavotela.
Sanibonani sanibonani bahlakazi basakazi abahle linjani lonke la Studio 7. Ngizothanda ukuphawula ngalolu daba. Sicela phela ama-audio ethu lisivule lathi. Sicela ngizophenda ukuphawula ngalolu daba lolu sokuthiwa amapholisa asevotiswa ngenkani. Kanti yona iZANU PF icabanga ukuthi yona ingasefuna futhi ukubusa manje. Hayi 5 years hayi. Singabantu nje ebezimbakwe 5 years. ezibe singathanda ukuthi zamiPF ibe iqhubeke ibuse futhi yona isebenza inkani into yonke nje hayi 5 years is too much manje sikhathele siyahlupheka sinamsebenzi manje semazweni zama impilo kunzima lakho usebenza emazweni but ithole iZanuPF sathi lokhu isafuna ukukhokhela abantu ayikho into eyenzayo but ifuna ukubana itibikiti yona iyabusa phambili ngeZanuPF lo muntu olandela iZanuPF mina ngazi ukuthi uyabe njani kahle kahle ukuthi uduko lungaka uyabe ngaluboni yabonga okhulumayo nguTrevor Lonsebotswana
siyabingelela kuStudio 7 siyabingelela kuStudio 7 manjani abantu ngizathanda ukuphawula kancane especially kakhulu ngendaba yeCountry Park bantu baseCountry Park linayinedle nhlanhla kakhulu okuqondana lomthuli Ncube ngoba nanguye umuntu obisa ibondi imali esibulela iZimbabwe kabuhlungu uzananzela ukuthi umthuli Ncube bakabazama ukumsearch eParliamente befuna umbono ukuthi yena akathwali yini amayusa wabaleka waphume baleka eParliamente kodwa ngumuntu lokho echuchisa ukuthi abantu baholiswe ibondi so umuntu ongathi ulenhliziyo lobala abantu nalowo umuntu walahliziyo labantu umthuli Ncube kufuze ayangeke kakhulu abantu bamxotshe eCountry Park engabe lendawo lapha ngawina khona yibo labantu abavele emathebelelendi abayibona ababisa imithetho yonke leli ibona abantu encindezela abantu khathe sibabisa imithetho emibi enjengabo patriotic act yena lesikhona babisa imithetho emibi yibo bona abantu abavele emathebelelendi esithi thina labantu kabafunakali bangene eParliament ngenisana abantu abaright abazwisisayo abaza thinxa bekhayela umthetho bekumthetho bekumthetho alright ongasiyo zancindezela abantu ngoba abantu khathe sibathwele nzima ibondi leli liholwa yithi thina abantu yena umthuli kaliholi kaliboni kalidli vele kazikalazi ukuthi imali enjani ake limxotshe eCountry Park abantu beCountry Park siyacela ukuthi umthuli engawini eCountry Park noma sokutheni nomnanga kwakhe bayalahla izikhava zabo lezo siyacela abantu bakithi ngiyabonga ukukhuluma ngosibandi waselukubali kona sirent ngiyakubonga kakhulu
elenjani abantu baka Studio 7 thina siyaphila lonke balaleli baka Studio 7 okhulumayo unkosi khona Mpuphe ngibuya lapho eKZN emaphisa la siyakuzwa sibili amavoti abantu cela abantu bayivota ngobuningi babo alathi siyabuya sezindleleni sizovota sibaningi siyenzele ukuthi lathi lizwe lethu libuyele kuhle leZimbabwe uma mhlawumbe singathola ukuhlala kuhle kula manje siyadubeka semagangeni khonapha siyala sigijima ubusuku bonke badala bethu mana sivusena amakhanda siyevotela ilizwe lethu leZimbabwe abantwana babuye ekhaya bathola imisebenzi ngiyabonga ngingelela abantu abami uTokozani Lothuka lapho abakhona ngithi inkosi ihlale nabo ngingelela intombi yami yakondlovu lapho ekhona ngithi hayi sithandwa asiqhubeke sigcine abantwana kungangenela usatani
ngingelela enkundleni ngithi litshona njani basakazi iZimbabwe ilizwe lezithembiso ezasuka from kusukela ngo-1980 abantu baphilwa ngaphansi kwezithembiso ezingafezekiyo izithembiso ezingasabantu ezingalethi intuthuko izithembiso ezithi khona izano iyahamba iyefakwa kuyigreda emgwaqweni okufileyo ithi iqeda lapho ibisibiza abantu izobatshela ukuthi igreda le izolungisa umgwaqo abantu bakithi begida umnyaka wonke abantu bakithi batshelwa ngamabhodi ukuthi amabhodi alungiswa lama-airport lamaphalamende kambe lokho kusiza bani kuncedisa bona ngoba yibo abangena leyo phalamende lokho kuyizikhulu ezihlala kuleyo phalamende le bhoda lena ungeke uzijayise ukuthi walungisa ibhoda ngoba siyayibhadalela leyo bhoda imoto zethu uma zingena lapha ziyabhadala imali eningi kakhulu futhi kambe ungatshela abantu ukuthi yintuthuko leyo kumbe ngokunye futhi ukukhuthuza abantu okukhona abantu silahlekelwa izimali eziningi lapha nebhoda ngalokho siyakwazi ukuthi nje abantu bakithi ngabantu abajabulela izithembiso ezingafezekiyo batshela ukuthi wasesilungise lokho abantu bagida umnyaka wonke kodwa lokho abakugidelayo kungafezeki sesikujwayele lokho isikhathi esiningi oluyuhlupho esilalo kulaba abantu bazitshaya izifuwa ngokuthi bafundile umbuzo okhona yikuthi sifundele ukuyaba luhlupho yini kwamanye amazwe kodwa yikho esizitshaya isifuba ngakho hayi bantu bakithi ibhola lilele ezandleni zenu uma kuyikuthi lijabuliswa yikuhlala kuphela ligidela into izithembiso sizahlala sinjalo size siye kufa kodwa abahlakaniphileyo babona ukuthi kufanele kube lenguquko
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukuze Melika igqetha lalo owayengumongameli kumnumzana Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani ubikwa ephakathi kwezikwelede ezadalwayo kumela uTrump. Ngalokho uGiuliani ubikwa isithi uza kuya emzini kaTrump eMar-a-Lago ukuthi bayikhulumisa namathupha ngalolu daba. Kolunye njalo daba uTrump uthi uzakwazisa kuyona le iviki ukuthi uza kuba khona na enkungqoqompikiswano yamalunga ebandla lama-Republicans eyaqala ezayenziwa ngeviki ezayo eyakuqala. UTrump uthi kafuni ukuzihlupha ngali ngqoqompikiswano ngoba ekhokhela amalunga ancintisa kubandla lama-Republicans. Ucwaningo luveza ukuba ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini omlandelayo abe lesilinganiso esilikhulu esilichumi lantathu kuthi abanye balesilinganiso esiphansi sokuthathu ekhulwini. Kodwa abanye bathi uTrump engancintisa uza kuba lula ukunqoba kulomunye ongayisuye nxa ezamelana lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona njani amathuba kaTrump nxa emiswe lo mnumzana lo mongameli Joe Biden.
Umnumzana uJoe Biden nxa ungakhangela ukhanya engathi umkhumbi wakhe lo uzamile sibili ukugwedla-gwedla ngoba ungakhangela i-economy yelizwe leli ibingathi iyaphansi kodwa ke wazama ukugwedla-gwedla. Mina mbona ngathi usephujile ngoba kathesi nxa ukhangela umnotho welizwe ukhanya ngathi ungcono kakhulu. Abantu bayasebenza, ama-companies adinga abantu bokusebenza, kula bantu bokusebenza. Imisebenzi mnengi ukwedlula abantu. So ke mbona ngathi ngaleyo ndlela ubambile sibili. Kuyasweleka sibili abantu. Njengathi kona lapha abaqhatshi siyaswela abantu uswele uzu mangala ukuthi kathi manje uzasetshenzelwa ngubani nxa sekunye. So ke ke kuyatshengisa ukuthi i-economy iyahamba. Ungakhangela le ndlela abaphapha ngayo kathesi ama-frame achina, ama-holidays, kuthini, kuyaphithizela, kuyahamba sibili. I-economy angibona ukuthi ingamsa phansi. Ngibona ngathi uyizamile sibili ukuyigwedla ukuthi ingaze yatshona isize ingathi iyandenda kathesi.
Asithi kusuke uTrump bese kungeniswa omunye ozancintisana laye. Umbone ngamnqoba yini umongameli Joe Biden omunye ongaso Trump?
Iqiniso lakhona bekungathi nje ngathi inkundla yakhona ibekelwe bona bobabili ukuthi bake baphindane amaxhegula, baphindane sibone, bake bangqikilana ngaphambili. Wehlulwa uTrump khona lokhu angazange akuvume ukuthi wehlulwe. Bekufanele ukuthi kathesi babuye futhi baphindane njengakhona lokho sibone ukuthi bazangqikilana bayefika ngaphi. Kodwa ke njengoba kungaziwa ukuthi kungahamba njani, kungangena omunye ukuthi kulaba abatsha basesebatsha. So abantu bangeke bakhethe umuntu omdala phambi komuntu omutsha. Mbona ngathi kungamkhathaza uBiden lokho. Laba ama-Democrats angaphinda futhi azisole ukuthi aluba ngabe bahle bakhangela ukuthi bafake umuntu omutsha. Kodwa ke labo bebesesaba ukuthi umuntu omutsha angaqondana noTrump uzadliwa. So bekumele ukuthi bona bobabili bona laba bake baphindane ke sibone ukuthi kuzawela ngaphi indulo xawuxawu. Kumbe kasozaphinda avume futhi uTrump ngokwesithathu ama-elections ukuthi uluzile. Sifuna ukukubona khonoko. Yikho engikubonayo babakani.
Siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.